Zindlane, so yeZimbabwe Election Support Network, isikhathi sesikiso kathesi sesilungiselela esingathi khona khona ngama-final stages before i-election. Ngakho-ke sikusigaba sokuthi siqedise ukuthumela ngezigaba ngezigaba kumbe ngama-constituency ama-mobile observer ethu ayiwa zabe hamba ehlolisisa labe singathi ngama-polling station based observers. So-ke bayafakwa ngamaqembu ngamaqembu. Kuza kuthi-ke ngemva kwalokho babe sebesiyeza indawoni okumele basebenzele kizo. Okunye futhi esikwenzayo ukuhlanganisa lama-observer missions achiyetshiyeneyo. Okwakhathesi sesihlangane le-Qatar Institute, sahlangana le-European Union, sahlangana le-African Union, sahlangana le-SADC teams ezizwe ezizo-observer ama-election kwele Zimbabwe. Siyaxoxisana njalo le misakazo echiyatshiyeneyo ukuze batsho ukuthi bebazi ukuthi isigaba singaphi kathesi. Siyahlola njalo lokuthi kambe ngabe ama-polling stations i-material yokuvotisa ingabe sifikile yini. Ikuhamba nje sikhangela sibona nje okwenzakalayo, asi-interfere lutho, hatshi ikubona nje i-activity engabe ikhona isenzakala. Konke khonokho-ke ukuthi abantu babekwazi ukuthi isigaba sesingaphi sokuthi abantu sebe-redeem ukuthi sokungavotwa. Sizahlola njalo ukuthi kambe ama-voters rolls okumele abantu babone mhlawumbe be-check amabizo before i-election engabe khona yini usukela kusasa njengoba kusasa kulilanga lokugcina singakafiki elangeni lokhetho. Sibambisane le-University of Zimbabwe, sikhiphe njalo ugwalo olubeka sobala ukuthi nxa sikhangela ama-elections elizweni leZimbabwe kuminjani. Lugwalo-ke lwama-themes kumbe singathi olulezigaba eziyisikhombisa, 7 themes. Abantu-ke bayakhuthaza ukuthi baluthathe lolo gwalo kumbe baludinge, bazibalele bezwe ukuthi okuphakathi kuyini. Siyakhuthaza ukuthi abalufunayo baxhumane lathi, baxhumane le nhlanganiso yethu ukuze balayelwe kuhle ukuthi bangaluthola njani. So ngokunye sikwenzileyo-ke njengenhlanganiso konke lokho, sibambisane labacubunguli abasezingeni elikhulu e-University of Zimbabwe.